abaku VOA indebele
le vuka njani mtwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we 37 namhla ngolesibili mhla ka 11 hlangula 2019 igama lami ngukips dube endabeni zethu namhlanje abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhayelela umndeni kamoyi ubimbayi Tsvangirai Jabavu obhubhe izolo abalandeli bebandla le-ZANU PF party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa lowayengumongameli nomzana Robert Mugabe
umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgabe kathesi ngesikhathi kamnangagwa leso abantu bonke bakhululekile ukuthi bathotoze
sokusifa inkomo eziningi elubane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi
izifuyo azilamanzi ufamalele umfula awula ezini amanzi onyaka izula zange line awuzange ugeleze so akula siziba ngitho sonesisodwa
lingakhuthwa lihlandla lesibili lomculo kablessings nqonkomo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo bakhala ezimathonsi abantu ngokubhubha kukankosikazi Bimbayi Tsvangirai Jabavu obemele iGlenview kudale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa omunye wabephuke inhliziyo ngudokotela Alex Magayisa ofundisa ezomthetho kwelebhilitani uthi umoyi uMorgan Tsvangirai wayelethemba lokuthi indodakazi yakhe yiyo ezaqhubekisela phambili umsebenzi wakhe kwezombangazwe lakubandla le-MDC umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhalele umndeni wakoTsvangirai ebulenjeni betwitter lapho athe kuyadanisa ukubhubha komntwana kamoyi uMorgan Tsvangirai kula bantu abaningi abakhalele umndeni kaTsvangirai endlini kamoyi njalo lebulenjeni bokuxhumana obetwitter lezinye inkundla zikaZulu abalandeli bebandla le-ZANU PF party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba umsebenzi okungcono kulalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni ngomnyaka ka-2017 bathi uhulumende kaMnangagwa uvumela abantu ukuthi benze santando hatshi lokhu okwakusenziwa ngumugabe kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa loMugabe zimpila zantabanye bathi ukubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu njalo lokudutshulwa kwabantu eHarare lonyaka lanyakenye kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lukaMugabe umnumzana Philip Gawule owake wamela itsholotsho edala le-senate uthi uMnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi benze santando loba nje kumele balandele imithetho yelizwe
umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgabe kathesi ngesikhathi kamnangagwa leso abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize beyichothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekileyo njengakhonapha lapha ezimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini nama-demonstrations lana ayekhona ama-demonstrations akuqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lahlupho kodwa i-demonstration iyaphambanisayo yile yeyabantu laba abacika sebetshontsha impahla zabantu bedilisa izinto zabantu lani lani in the name of i-demonstration yikho kathesi uhulumente seqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokho kungagcina sokusiba lokugama okuthize njengokugama lokho kwaba khona ekuqaleni umehluko ukhona sibili kakhulu omkhulu kakhulu
kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Gawule
ukubotshwa kwabantu vele kips kukhona ekakhulu labo abantu abacatshangelwayo ngitho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kips abantu bayabotshwa ungathutsha inxa uvelela kombokobochina ucatshangwa nto uyisipayi uyabotshwa uzeuyekhululwa ngalesi usuhluzi usuke wakhangela ukuthi silo wahluzisisa ukuthi asomuntu olanda ukuthi enxa yokubi ungubuya usiyo-terrorist umbaso uyabotshwa noma uthiya ngaphi kobo-korea khona ngalo kusike ucatshangelenxa uyisipayi vele e-america kumbe kobo-russia uyabotshwa phela kula muntu ongakatanga o ephula umthetho welizwe ongabotshwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokhu besitha kuyenziwe lokhu kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe emakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu lo ekuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathala ikhoti azimele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabheda ngani phela abantu bengani bagijinyiswa eZimbabwe kungana kupheli lokhu babakhawula
mina kodwa gipsi ngiyamangala ukuthi kade sisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidiniswayo bona bo mina kambaboni ukuthi kade abagidiniswa kodwa abagidiniswayo behambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besephula umthetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganisa amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwabe peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yezimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sekudiliziwe yonke into zogazi abantu sebebotshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labo akhangela abayema-human rights laba abakhangele ukuqalela ukuthi batlwane usukile wahamba wadiliza izinto zonke wadile wavalela abantu ukuthi bahambe kanti kuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthifele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo
umnumzana Belief Gawule umsekeli webandla umlandeli webandla leZANU PF sixoxe laye esejolojo kodwa ke umnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu uthi umnangagwa wenza konke okwakusenziwa ngumgabe
hawu bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kufa abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 yakudayide estriti ngebhutshulwa feyafeya abanye begidinethwa besatholakala befika ubungcono yibuphi khonabo akula bungcono la kuyafanana nje actually ungakhangela isikhathi umlangagwa afike ngaso kupower lokwenakalo sokwenzekiliwe emenkhaneje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamgaka ukuthi rate yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bakwazi bademonstrate kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhuanokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye oku-serious kulalokho so sithi ongcono nguphi kwaso kuyafana nalokho kuyizinto mane enxa futhi singaphonse sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla leZANU PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli kuyini okwenza kube njalo
abantu laba babulisana okunye kwabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphongeubulisana la izinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khonaokuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulo bungcono utshoni nxa usithutha ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzekileyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kula bantu ababesebenza ra abaye babetshayisa emsebenzini omunye umama wathujuluko lapho kusanda kuzahanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuka kuyabe kulobungcono ngapho kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisole okwenza ukuthi into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hhayi kasizisoleni into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukhanya abaningi bathi kwenzakala eZimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngaye phethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbelani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa
umnumzana Clement Moyo ulwela ilungelo likazulu sixoxelaye ekubulawayo nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla iphephandaba leSweden libika ukuthi umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma uthi uZulu kukhanya elakho ukususa ibandla leZANU PF embusweni njengalokhu kwenziwa kumongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umangoma uthi abantu sebekhathele ngebandla leZANU PF iphephandaba le-chronicle libika ukuthi uhulumende uthi usethole izigidi ezingama-70 zamadola $70 million yokusungula izitolo zikazulu ezilentengo ephansi iphephandaba le-herald lithi sokuza kwethulwa umthetho wokuhluthuna inotho yabantu abacatshangelwa ukuthi bayithola ngendlela engaqondanga If you read me, Okwamanje ke sokuyisikhathi senu phela ukuthi likhulume konke ke elikufisayo lingakhohlwa ukuthi kumele lifithize lokhu isibhono lokuyana okwe-audio libe selisithumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Linjani kustudio 7, igama lami uCaroline Moyo. Angibonge kakhulu umsebenzi omuhle kangaka esiwenzelwa ngustudio 7. Okwamanje sesikwazi ukuthi khona each and every day before silala, sivuke ekuseni, sivuke ngama-updates izinto ezenzakalayo. Njalo into engijabulisayo ukuthi most of the things ezikhulunywa kustudio 7 izinto eziyabe ziliqiniso. Akaze nje nangaliphilanga sizwe izinto abazibikayo kustudio 7 kuyizinto zamanga. So ngithi mina qhubekani nomsebenzi omuhle lisenzela wona. Ngiyabonga kakhulu
msakazi. Ngabe laba abezanu abayibaba zithi bayabusa bengabantu abakhaliphileyo, ngabe bayakapitaliza nge-open arms ze-MDCA basondele kiyo bakhulumisane layo? Ngoba ngalokhu abakwenzayo lokhu kulimaza bona, ngoba kuveza sobala emhlabeni wonke kunye lakubasekeli wababo ukwehluleka kwabo. Manje ngenxa yokuthi iziphukuphuku ezilamakhanda angasebenziyo kazi kunanzeleli, zona ziboni ngani lokhu kulimaza i-MDC. MDC kayikho kulokhu, ayibusi MDC, kakula muntu okhangelele lutho kiyo. Kodwa yona izanu njengoba kuyiyo eyafakwa kumalaba esitalweni sokubusa wonke umuntu ukhangele yona, kuthi ngabe layo iyakunanzelela isondele ku-MDCA kukhulunyiswane kube le-way forward ecacayo. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bangikhona balele vele amakhanda kasebenzi bacabanga ububi kuphela, yikho lakhathi esibelokhu bethwele amalunda bengafuni ukuthi bakhulumisane le-MDC. Bona yibo abaprove ukuba iziphukuphuku ezimangalisayo ezehlulwayo kubusa for 40 years lokhu zehlulwa into eyodwa. Ayingani yena umntwana sibilokuthi udali ngalindlela, ungamphindisa kathathu kane, ungabona kusehlula uyamhlalisa phansi. Manje bona bayazifaka babuye behluleke. Khathesi lizwe selize lizintshaka ngenxa yabo. Alaba abantu bafuna imithandazo lami. Ukwehluleka kwabo lokhu ngani ngokokuloywa. Ngiyabonga msakazi.
Iyavuka balaleli, hayi thina siyavuka. Yeah, hayi mina ukugimi bakithi ngitudubo esikilo halunzima olwa ma prize ningazi kati labo kokuthona bazanqumisa bekhangela ama prize ukuthi kwekukukhuluma nje kuphela, ngoba lapha esithenga khona kulezi tolo zezanu PF aziduri aziduri, impupu i-50 106. So asikwazi ke kudura kuba nabo abaphansi kwakhona. Manje abanye benzeni? Akunzima shuwa, sizwafa. Hayi ishone kahle.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga ngendaba elisidumezela zona insuku zonke eziliqiniso. Hayi eZimbabwe lapha kunzima, akuthembisi sibili ukuthi iveni one day kuzokuba right, cause nje siyabona amalungelo abantu ayaphulwa la. Abantu bayahlukunyezwa, abantu bayabotshwa, abanye bayalindwa emagedini, imota zipake emagedini abo, umuntu ezecinise sesaba ukuhlala emzini wakhe, ezemone okungcono ukuthi hlala kwelinye ilizwe ukuze ekhululeke. Kambe shiwa yikuyini khona lokhu abakwenza kumfo kaNcube? Khona vele umthetho wangabo ukuthi ma ufika egedini lomuntu ufike upake imota uthule zwi. Angithi ma kule nto oyifunayo emuntwini yafika ungene emzini utshaye ukuthi ungene ukhulume lokho okufunayo uhambe, or uthunyiwe mayele cala umuntu utsho lokho okuthunyiwe, nothi uthi ufike upake imoto egedini lomuntu. Umthetho wangabona lo, asiyonto i-right abantu abayenzayo la abantu bezanu PF la. Abazami ukuthi bebe ngabantu abalo mthetho abahloniphayo. Ngeke uphonge ufike ume egedini lomuntu ungayazi into oyilandileyo, khuluma okulandileyo uhambe. sizosicela bakithi saniphefeke isihloniphe bakithi sesidingiwe ngayo thina abazama ukuwekela ukuhlukumeza abantu sikhathele serious ngiyabonga ukhulumayo ngendlela esiphezini lapho kubulawayo.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo besebenzisa i-WhatsApp number yethu u-012-462-465-0318. Kulakho la ukuthi usithumezele nxa ufisa khona manje. Yes, ke sikhangele-ke okwenzakala emaphandleni. Kubikwa ukuthi izifuyo sezisifa eLupane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Moyo.
Izifuyo azilamanzi. Ukhwamalele umfula awula evini amanzi lonyaka izula zange line awuzange ugelezi. So akula siziba ngitho sona esisodwa esikhangelele ukuthi inkomo zizanathakizo. Okukhombisa ukuthi ziza kufa kakhulu. Njalo kunjalo nxa imango zihamba imango emikhulu kakhulu lapha ezilama otholakala khona okuyisizibanyana okukodwa okuncane okwenza ukuthi ezinye inkomo zisalele emangweni. Indawo le yimbi ilezinanakazana zeganga impisi lezilwane. Kule ndlala kunjalo sokusenza ukuthi abadala bevaleli inkomo okwenza ukuthi inkomo zizaza ukuthi zicube kakhulu.
Manje lina njengezakhamizi lenzani ukuthi inkomo zingafe ezinengi?
Kunzima kathesi abanye sebeqalisile ukugebha emfuleni befaka amatanka emthonjeni le ukwenzela ukuthi imithombo le ingadilikeli. Kunzima kakhulu amadamu awomile lade phezulu la lapho ade sikhangelele ukuthi khona ebusika inkomo mhlawumbe nxa kungalokhu za zibe ziningi zakhona ukunatha.
Singathi-ke nxa sikhangela utshani lakho vela kusela ludo pho zidlala inkomo
thembo kubi inkomo sezikhuma inhlabathi. Kathesi bekule dona ebelithengisa i-stock feed. I-stock feed sangikhona siphelile abantu bahle basigijimela basithenga ngendlela ephezulu. So akusela ngenye indlela abadala abakhangeleleyo ukuthi inkomo zizazifila njani. Vele kubi kakhulu emasimini lapha amahlanga sephephuke nomoya njengoba vele amahlanga ankhulu ade kagcinanga angazange anethwele izulu.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo sixoxelaye eseLupane. Sesikhangele eza kwamanye amazwe ngamafutshane. Kulokuxokozela okumangalisayo kwele Hong Kong lapho kulabantu abaningi abatshengisele emigoqweni kulandela ukwethulwa komthetho ozakwenza ukuthi ilizwe leChina libophe abantu abahlala eHong Kong. Iqembu leBoston Red Sox selihambise indizamtshina kwele Dominican Republic ezathola uDavid Ortiz owayedlalela owadutshulwa khonangale. Sike sibone ke ezibhatalene le Melika. Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon waphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungethembeki uthi ukwehlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kuhulumende kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samaDemocrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Watergate scandal. Okwamanje idala leCongress lithi uhlangothi lukahulumende oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller owayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamaDemocrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi kuxotshwe uMueller. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamaDemocrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi.
ngaphansi komthetho wakwele Melika ukuthonisa umongameli edala leCongress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lama-Democrats abanjengabakhokhelayo edala leCongress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edala leCongress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment, ngoba ama-Democrat I think even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeach, ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrats but i-Senate i-majority ngama-Republicans. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube la ma-Republican avumelana la ma-Democrat ukuthi uTrump kumele ampitche. Without that, I think ubona ungathi i-exercise yakhona isoze iphumelele, and then kuzoba le-backlash nama-election azayo 2020. Ngicheka bebesithi at least we need about 20 ama-Republicans aku-Senate ukuthi yavumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that are impeachable.
Kodwa-ke nxa sikhangele sibili njengakhona oku-ke sokuthiwa kule ngwalo i-Justice Department ethi zazinika i-Judiciary Committee, so ubona ngazani kungasebenza yini ukuthi abanye ama-Republicans egcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza ngoba ayabona lawo ama-Republican ukuthi bangasupportana lo Trump kusiwa ku-election ngo-2020, abantu bazobajikela ngoba abantu bazothi hawu kanisina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMula, ngoba i-report kaMula iyachichaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi Trump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakukhomi owayengwe leader we-FBI. Konke khona lokho I think kuzoqala ukuvela-ke manje ukuthi kwakuyi-obstruction. Bangazama ukuyimpitcha bahluleke, definitely then kuzoba-affecta ngokhetho, ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-fact yona leyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza, ngoba baya I think uTrump angaba le-field day if isending afeyila. I think uzobe sele upper hand ngoba uyabe sebonakala ngathi ngumuntu obe-accuswa ngama-democracy ngendlela ezingacaci kahle okukhombisa ukuthi it was all politics.
Umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC khonapha kule Melika.
Sizama ukuthi sihlanze amasiko achenyeyo e-Afrika, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. Say the freedom of the people who come to Africa. You want say beauty of the nature. Come to Africa. Africa. When they alone day, I want to buy one day and pull up one time and pull room to the law. Le ngoma ikhuluma ngokuthi asibambane ne-Africa, Africa unite. Njalo uthi nxa ufuna ukubona ubuhle bemvelo we-Africa, nxa ufuna ukubona abantu abajabulelileyo abazikholiselayo, uya e-Africa. Africa is the best continent, lakho wonke umuntu ongabe ukucabangela from igold yonke into itsho njalo ke le siyaziqenya nge-Africa. so le ngoma president president freedom ale ikhuluma ukuthi hayi uvalo asonto enhle njalo elizweni ukuzobele democracy ukuthi umuntu nxa eselizweni lakhe engabi lokusaba ukufaka umbono ekhulume afila ukukhuluma kwenzela isizwe siqhubekele phambili. Yalo president bengahlali kakhulu esikhundleni bencindezela abanye abantu njalo ukubandezela omunye umuntu phansi akulungayo because lift up your brother. So ukuze abantu bencedisane kwenza ukuthi qhubekele phambili. Abanye bayathi nxa i-two political ukuthi nxa ngikhumele upresident ezeki well along those lines.
Lapake umculo oka Blessings Nqonkomo uBlessings Nqonkomo uBlack Messengers Afro Band kutoke ibhendi yakhe enkulu siyakwazi ukuthi insingizi sizwe ke ukuthi abantu bathini kona manje abanye ukuthi ya uyawujabulela kakhulu umculo kaNqo khumbulani Ncube uthi into zezanupf ziyahlupha bafowethu uzobuya ke umusa mazibuka ukuthi ugawule namhlanje emfakeleni kuhlelo Dube elina wathi ngupendule simfakele kwenze tiphela abantu nxa bekhuluma babe le mbono ejiyeneyo. Stephen Kumbutsi Malaba uthi livuka njani basakazi bethu kwabantu sivule kakhulu ke unjani kona ngapha mfowethu uthi silishayele ke umculo nalowo uzuze uthi uhamba njani. Phela libe lisitshengisa ama-likes phela lisitshengise konke-ke okujabulisayo lanto ukuthi siphileni sibaningi asiphindeni futhi ngomculo siwuze umculo uya ngabi ye salethulela ihlandla lesithathu kusasa ke le ngxoxo esiyenze lo mculo uBlessings Nqo enkomo weBlack Messengers Afro Band. Sizahluka nokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhalela umndeni kaMoyi uBimbayi Tswankerayi obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqathaniswa wayemongameli uMnumzana Robert Mgabe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo onkeep stube.